sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingani litshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-11 Mbimbitho 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumende. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Sokungumnyaka owodwa selokhe inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube nobaba uPrincess Boshe bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTrade Court kobulawayo lamhlanje. Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we-Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokho lisephulwa elizweni njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokungumnyaka owodwa selokho inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele, ipandemic ngesilungu. Ingcwethi zezempila kahle zithi ohulumende bamazwe omhlaba kumele baqakathekise uhlangothi lwezempila kahle njalo kumele bahlale bebeke imali eceleni yokunceda lapho okuthe kwaqhamuka ubhubhane lomkhuhlane onjenge COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokuba abe ubethe iCOVID-19, sokuludubo olukhulu oluhlasela amazwe omhlaba ipandemic. Amazwe amaningi aqalisa ukuvala imingcele, amafekithali, izikolo, izinkonzo lokunye phansi kweziqondiso ze-lockdown okwahle kwadala ezinye inhlupho ezinjengokuphazanyiswa komumo wezomnotho owezempilakahle lezinye. Ingcitshi ezicubulana ezempilakahle nenhlalakahle yabantu zithi ukuphathwa kolumkhuhlane kuveza amaphutha enziwa nguhulumende weZimbabwe ukungathuthukisi uhlangothi lokulondolozwa kwempilakahle, ekhetha ukuthi iziphathamandla zakhe kanye nabalemali bayekwelatshwa phandle kwelizwe. UDokotela Garishaba uthi iCOVID-19 isibeke emgceke ukuba ukuthuthukiswa kohlangothi lwezempilakahle kuqakathekile.
Uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumende. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Owakuba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano uDr. Henry Matsorera uthi ngabe leZimbabwe lalungisile uqinileyo ulaka lalo mkhuhlane lwaluzaba ngcono.
Our worry really about people dying of COVID-19 is that we
ukusikhathazayo ukuba silabantu ababhubhayo besezibhedlela ezilabantu abaleminye imikhuhlane engaso
COVID-19.
Umnumzana Pride Mkono uthi umkhuhlane we-COVID-19 ukwenzeka wabasobala ukuba uhulumende kumele ahlale le mali yokunakekela abaswelayo.
Abayanga labaswelayo kumele benikwe ama-social safety nets nguhulumende ngoba abaningi babo bephila ngokuzisebenzela bethengisa emgwaqweni, abanye besachaya i-cross-border trading. Ngenxa ye-lockdown abasakwanisi ukwenza imisebenzi yabo leyo.
Ezinye incitshi zithi kuyajabulisa ukuba uhulumende weZimbabwe ngomunye wabohulumende asebethenge ijekiseni lokuzivikela kulomkhuhlane. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa ijekiseni le-Sinopharm vaccine kumaviki asanda kwedlula, umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uveze ukuyithemba ukunceda ekumilaneni lalomkhuhlane.
Sinopharm vaccine, which was confirmed to be 79%.
I-Sinopharm vaccine satshelwa ukuba iyasebenza, siyakwazi. Ukuhlatshwa kwami kutshengisa ukuba ngiyathemba ukuba i-Sinopharm iyasebenza.
Sinopharm, I have received my COVID-19 vaccine gel.
Umkhuhlane we-COVID-19 wahlasela umuntu wokuqala eZimbabwe mhla ka-20 Mbimbitho womnyaka odlileyo, njalo intatheli izindaba uZururu Makamba nguye owaba ngokuqala ukubulawa ngumkhuhlane lo mhla ka-23 Mbimbitho. Incitshi ezicubulunga ezomnotho zithi i-COVID-19 ukuvalwa kwamakampani kwaphambanisa kakhulu isimo somnotho esasivele sibhekane lezinye inhlupho. Kunje sekulabantu asebehlole bafunyanwe bele COVID-19 abazinkulungwane eziphezu kwamashumi amathathu 36,310, njalo isibulele abantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,489. Incwethi ezicubulunga ezomnotho zithi i-COVID-19 inikeze isifundo esikhulu sokuba uhulumende weZimbabwe kumele ahlale elungile ukumelana lendubo ezifana nalezi. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi loba nje amanye amazwe afana laboMelika, United Kingdom, Canada, South Africa lamanye aphuma lenhlelo zokunceda izizalwane zawo ngemali okuluhlelo olwehlula iZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abayizifundi zemakolitshini lamayunivesithi bathi lanxa eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba liphakathi kokulwisana legciwane le-coronavirus, bona sebelungele ukubuyela ezifundweni eseziphanjaniswe umnyaka wonke yilolu bhubhane. UJingani Shoko, ilunga lenhlanganiso elwela amalungelo abafundi eyezinasu, uthi njengabafundi sebelinde ngabomvu ukuvulwa kwezikolo. Kodwa uShoko utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uhulumende kuzamele abone ukuthi impahla yonke edingakalayo eyokuvikela ukuthelelwana lula kwegciwane le-coronavirus kukhona ezikolo.
Thina njengabafundi sesilindele ukuvula kwesikolo ngoba sacina kudala ukufunda, sicina ukufunda ngomnyaka ophelileyo. Kodwa isikolo siyafuna ukuhamba ukuthi sivule, kodwa with the prevailing circumstances awe COVID-19 kuzaba nzima njalo ukuthi isikolo zihambelele phambili silokhu sifunda, ngoba sananzelela ukuthi ngomnyaka ophelileyo isikolo zike zavulwa kodwa kugcine seziphuthumezwa ukuthi zivale emva kokubona ukuthi abafundi bebesebe ku-risk ngenxa yama-cases ade sitholakele. So ukuvula kwesikolo sikukhangelele, kodwa uhulumende ngendlela ayenza ngayo akutshengiseli ukuthi isikolo zingavulwa abafundi bonke they will be safe.
Ubona ngani izikolo sezilungiselele na ukuvula kulesi sikhathi ilizwe lisalwisana nge-COVID-19, igcikwane elike lamemetheka okumangalisayo ezikolo?
Eqiniso ukuthi izikolo zi-under-resourced to open. The problem eyenzakalayo ukuthi uhulumende uyapronounce ama-resolutions without involving the major stakeholders or the necessary stakeholders ukuze izikolo zivule. Government kumele ibuye ithi yona chip in into the issues ye-PPE yenza ukuthi sivikele umkhuhlane we-COVID. Njengoba sibonile ngomnyaka ophelileyo izikolo zigcine sezivalwa emva kokuthi abantwana e-St James nezikolo ezinjenge Plumtree laseThekwane betholakale bele i-COVID.
Uhulumende uthe usefakile impahla zonke ezifunakalayo ezigoqela ama-mask, ama-sanitizer lokunye okutshiyeneyo ukuze i-COVID-19 ingamemetheki ezikolo. Uyakhuthaza njalo ukuthi izikolo ziqhubeke lohlelo lwe-e-learning ukuze abafundi bangaminyani ezikolo. Njengabafundi lokubona njani lokho?
Uhulumende izikolo zize zivulwe, lijana wasithembisa ukuthi konke sokukhona konke soku right ama mask le PPE eyani ukuthi abesikolo zivule but zavulwa isikolo from there was a lot of chaos kuzingaphi izinto zakhona thina we are on the ground thina njengabafundi kathesi isikolo zemfundo eyaphezulu singathi khona ama universities sebekhweze ama fees njalo udinga umangala ukuthi last year we did not learn but we were made to pay the fees now kuthiwa sibhadale futhi ama fees
ngomnyaka odlule sibone ugatsha olubona ngezemidlalo kanye labatsha benikeza abafundi ezikolo ezijeneyo ama smartphone ngemichina ejeneyo ukuze beyenelise ukuqhuba ba izifundo zabo ngemfanelo phansi kohlelo le lockdown yini umbono wakho mayelana ngemizamo kahulumende ukuthuthukisa abafundi ikakhulukazi kulesikhathi beqhubeka bekhuthaza ukusetshenziswa kwe-e-learning ukuqhuba izifundo zabo
ukwenzwe ngohulumende ekupheni abafundi esithi khona ama smartphones into encamekayo kakhulu njalo sibona ukuthi abafundi bazenelisa ukuthi bethi access e-e-learning kodwa into ebuhlungu ukuthi ama smartphones lawa kaphungu sebenza kungela idata idata yiyo eyenza ukuthi ama students enelise ukuthi benze i-e-learning sikhuluma nje idata isikhwelile it's beyond ama students reach sizingacela kakhulu ukuthi uhulumende ekwanise ukuthi abafundi bethole idatha elingani lichiphile lokhu kungenzeka ngokuthi the responsible minister kumele engage ama network operators kube le data labafundi sike sabona amanye ama college ama universities bene negotiator for a lower prices of data kungaba ngcono ukuthi uhulumende laye engangenela sicelele njengabafundi ukuthi sikwanise ukuthola ama data achiphileyo kulezi ndawo lapho esihlala abafundi khona lapho ngela network khona obuyenza ukuthi umuntu enelise ukubamba e-learning so kusuka kube nzima njalo endaweni ezinjalo
lo ngumnumzana Jingani Shoko ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo lezifundi ezinaso ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 eseHarare amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party asemiswe phambi kwamapholisa eCentral Police Station behlolwa ngumnumzana Ambrose Floyd ukuba yibona ababekhona entabeni yezinduna andibana bayemiswa edale likamanji eTradegold kobulawayo lamhlanje kuthi lo mongameli weMthwakazi Republic Party laye usedingwa ngamapholisa lamasotsha ahlome ecalwa ngokuchaywa amapholisa entabazinduna uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi kwedwale elikamanje eTradegold Building bavalelwa ejele leGrey Prison bazaphendwa edale mhla ka 16 Mbimbitho belinde ukucela imali yesibambiso ibail ekhuluma ngemva kwedale likamanje eTradegold Building igqwetha elimele amalunga eMthwakazi Republic Party umnumzana Chris Butcher Dube uchaza impumela yedale
besilezibotshwa izingu 9 betheswa icala by public violence so singenile ke court sa appear I think ngu provincial magistrate Mr. Sangster mshuchisi beku ngu Terry Chakabuda so hayi siqhubile ngenxa ukuthi phose zonke izibotshwa be zilamanxeba amanye akhanyayo lemehlweni sicelile ke kumanje ukuthi anqume ukuthi zihambe ziyehlolwa ezibhedlela njalo zelatshwe ngemva kwalokho ke sesizaphela ecourt futhi nge Tuesday next week sesisiya kwenza ama bail applications
amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abalisa uSpengile Banda uThino Sinkomo uMongameli Mlotsha uAlbert Moyo uAkim Ndebele uBusi Nkomo uWelcome Moyo uNkosi Lathi Ncube babotshwe izolo ukuthi amalunga alelibandla abalisa unxeba lendoda Ndlovu uGladwell Ndlovu uNqobile Moyo uNtuthuko Khumalo uMuzi Mlotsha lolwazi khanye badutshulwe izolo ngemva kokubhikisha phambi kweCentral Police Station kusanjalo uMongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ucatshile kulandela ukuthi kudingwa kwakhe ngamapolisa lamasosha ahlomile ecalwa ngokuchaya amapolisa entabeni yentaba zinduna. Umnumzana Moyo uchaza isimo sakhe.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube lo baba uChris Boshe bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapolisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga mina lo Patton Cwaba besithi ngomvulo yona lowo odlulileyo mhla ka-8 March 2021 mina lo Cwaba sitholakale sitshaya amapolisa labantu bakaFloyd Ambrose entaba zinduna Mountain okuyinto abathi bangidingela yona. Okunjanisayo ukuthi kuyamangalisa ukuthi iZimbabwe iphethwe ngabantu abalamanga kangaka, abantu bomthetho, ngoba yimi enga-adressa amapholisa ngisithi abangabi selectively ngabe ukhethe umthetho, ngoba sisisho ukuthi u-Ambrose nguye isigangi ohlukumeza u-Devs, bakuzwisisa babuyela, kodwa namhlanje sengodingwayo ngecala lokuthi ngashaya amapholisa la uFloyd.
Ilunga lebandla lezanu PF uHonorable Joseph Chuma usole isenzo samalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ngokuyabhikisha eCentral Police Station.
Into enziwe ngabalandeli beMRP isuke yaba luhlazo kakhulu. Ilizwe lethu leZimbabwe yilizwe elilemithetho okumele ilandelwe ngezikhathi zonke. Yebo, ngabe bebe le nto yabo ade bayigijimisa enhle eyokulwela umuntu oxotshwe endaweni yena umthetho usithi yena abe nguye okhonapho. Kodwa ke usuka bona bese bethatha umthetho befake ezandleni zabo, sebehamba ke sebesiya yenza umsindo e-police station, akusikho akukho emthethweni, njalo asingeke sakuvuma khona okunjalo.
Abalwela amalungelo oluntu sebethe basola ukudutshulwa, ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party, bethi uhulumende ulokhe eqhubeka ngesandla esilukhuni. Namhlanje enzikini yakobulawayo bekulamasosha lamapholisa ahlomileyo ngesikhathi kuyiwa edale lamalunga eMthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini weSave Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokhu lisephulwa elizweni, njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Umkhosi lo unanza okwehlela abantu abachaywa ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 besiya emthandazweni, lapho okwalimala abaningi njalo kwabhubha umnumzana Gift Tandare webandla le-MDC ngemva kokudutshulwa. Ezinye inhlanganiso eziphatheke kulumbuthano zibalisa i-Crisis in Zimbabwe Coalition eyiyo eqoqe umkhosi weZimbabwe Divine Destiny leZimbabwe Congress of Trade Unions. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, obekhona kulumbuthano wethula umbiko wakhe.
Inkuthazo enkulu efakwe nguPresident Chamisa yokuthi umnyaka ka-2021 kufanele kube umnyaka wokuletha izizalwane zonke zeZimbabwe zivela kumaluka amaningi atshiyeneyo azisebenzela ngokunye ukulungisa ilizwe lethu.
Kulabanye labo abathi bekhuluma kulo umbuthano, awakhe amazwi singathi abehluke ngani njalo egxile ngaphi?
Okuqakathekileyo ukuthi umbuthano kungumbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela ukulunga kwelizwe, bebelande ukuzoqinisana lokukhuthazana ngodaba lokuthi kufanele ngalomnyaka kusetshenzwe ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lisizakale kulezi nkathazo ezikhona manje. Ngalomhlobo mbone ngani inkuthazo zabo bezifana, bebekhuthaza nabonke, bekhuthaza njalo izizalwane zelizwe lethu ukuthi zisebenze nzima njalo zizilungiselele, zisazi ukuthi nxa zona zingasebenzanga iZimbabwe kayisoze yafika esibangeni esifanele njalo yasephiwa umdala.
Sisiqathanisa okwenzakala ngaleso sikhathi lanamuhla sokulomahluko yini?
Siyabona ukuthi emalengeni amalutshwana adlulileyo sikuphume umbiko ovela kuFreedom House sithi wona ilizwe leZimbabwe lingani selibuyela emuva kakhulu ngendaba yokuncindezela lokuswelakala kokukhululeka kwezizalwa zakuleli. Ngalolu hlobo ngibona ngani umsebenzi osafanele wenziwe mkhulu uyafana lo ofanele wenziwe ngaleso sikhathi, kodwa singathi umkhathi esesisebenza sikuwo ngalo siwehlukile ngoba kathesa abantu esebenza labo bakhanye ngani vele okokuthi ukukhulunyiswane njalo ukuthanda ilizwe kungani kuyabehlula.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, ubexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi elandula ukuthi kulokho phulwa kwelungelo loluntu elizweni. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lobhubhane lweCOVID-19. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa useke wasolwa ngabanye abathi ungumlomo ongagcwalelwa mfula ngoba engohlala ekhuluma nje kodwa engathathi amanyathelo. Kodwa liviki uChamisa ubeke sobala inhlelo zebandla athi zicanda umhlahlandlela wokhetho oluzayo. Lokhu kuthiye abanye belokhu bengasuthiseki besithi bazoyicela isivuthiwe lanxa abasekeli bakhe bemtshayele ihlombe besithi amazwi akhe ayabapha ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Okuliqiniso yokuthi akutshoyo kuliqiniso, okuluhlupho yokuthi beyond ukukhuluma ukuthi abantu kufazele bophe ziqine, uzimisele yini ukunikeza lobo bukhokheli, uzimisele uku-inspire amaZimbabweans ukuthi maZimbabweans asiphakameni sifuqeni uncindezelo lolo olukhona, ngoba uncindezelo lolo olukhona abantu bamnika usekelo. So njengoba bamnika usekelo okudingakalayo ukuthi enikeze ubukhokheli.
Nanto ke udaba umnumzana Chirotsa
uzanzela ukuthi umnumzana uChamisa ukhulume ngendaba ye-COVID ukuthi isetshenziswa ukululaza umthetho ukuthi khona akusela mabhayili ekuhleni kwakathesi. Abantu bayathotha ephalamenti, bathotha emakhansilini. Uhulumende akwenze ukuthi laba abakuhlangothi lukamonzora umbeningi ukhuphe bangene kukhansil umbeni kuphalamenti, kodwa bekwenze kube nzima ukuthi umuntu oyabe emekele ibandla likamnumzana uChamisa. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ngani ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu, ukuthi umbusazi wangkhona vele usayiwo lo esasiwukhangele njengoba phela silabazali abahamba empini yenkululeko, khonokho ayisikho esasiwukhangele njengabantu beZimbabwe. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngokuthi okwamanje kukhanya vele uhulumende uzama ukuthi banishe ibandla le-MDC Alliance ngoba phela alisavumanga ukuthi linqotshiwe ngubaba uMnangagwa.
Mnumzana Fuzwayo, usizwile ukuthi ekhuluma lapho ubaba uChamisa abantu bathi bona useze waphuma lapho abengani utshone khona engazwakali engakhulumi, kodwa nanku sebembone waze wakhuluma. Kungakuthembisa yini ukuthi usezaqalisa ukubopha ziqine njengoba ukhetho soluleminyaka nje emlutshwane ukuthi lwenziwe?
umbuso we-dictatorship awusiwo ukuthi uphikiswa nje ngokuba abantu yabancenga. Sibuswa isigebenga, sibuswa abantu abathatha umbuso ngodlakela. So akulandlela ukuthi kwakhona bazakunika umbuso. So laba bantu yena ukudingelela ayisikho kuzekhulule ngengokwesikhatshana. Ukuthi activity, ama-structure zakhe i-activity, amazwe ekulumisane naye wonke umuntu ukuthi singancedisana njani ukuze sibone ukuthi siyenza njani njengelizwe. Kodwa engathi ethule isikhathi eside kukanje nzima ngoba abantu bafuna the-anti-individual. Sekunikeza njengendlela abamnika yena abanomnikeza ngo-2018 baqakhelile ukuthi bengabonikisela njengalo jaka odephikisisaeumjaka lona utshengisile ukudifya nokuresista. So laye beyo kukhanyelilwe ukuthi engamncengi lo baba kodwa befuqane abantu laba bazamnikeza usekeli. Kodwa ngahlala ebelosithi god is in it, uNkulunkulu uncedisa abazincedisayo. So kuqakathekile ukuthi esukume ekhulume labantu njengoba onkomo bakhuluma labantu beZimbabwe bonke bakubona kufanele ukuthi besukume befuqa ibholo. La kuqakathekile ukuthi ekhulume inimela that eza inspire abantu besukume bezikhulume. Kodwa ngahlala ebhale sithi god is in it, bona ngazathi kuzaba nzima.
Ye mnumzana Chirotsa, siyabona ukubana uphethe udaba lokuthi sokuza kumele kulungiswe indaba ezihambelana lokhetho, ama-electoral reforms. Asoze sibone na kufanana futhi isikhathi sesifike sokhetho kuthiwa isikhathi se-assigned.
Ye nxa khuma ngama-electoral reforms, ama-electoral reforms siyazi mhlophe ukuthi izek angithi izek kayikho independent, kayizimelanga yodwa izek. Bona labantu zananzelela ohostla igwana amameja ku-army o-Innocent Ncube bonke labana abantu be-army. Isikhalazo se-MDC vele besingesokuthi abantu abavele besebenza ku-army lakumanye ama-security sectors abaphume lapha. Izeki ibe yinhlanganiso ezimele yodwa emele lukhetho, hatshi ukuthi ibe ilokhuzeni liqembu elabantu abavela kuhulumende. Ngoba phela umuntu nxa eku-army uyabe evela ku-army uyabe esayine abayithi yilokhuzeni i-oath eyokuthi yena uzakwenza bonke okwenza ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhubekele phambili.
Umnumzana Swithan Chirotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Kwezemidlalo, abadlali beqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors abadlala besekhaya bakhangelelwe ukuqala amalungiselelo awokudlala leqembu leBotswana kanye leZambia kusasa. Kusithi abadlala kwamanye amazwe bazabuya mhla zingamachumi amabili lanye. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imanager yeqembu lama-Warriors uWellington Pandare uthi basaselalo ithemba lokuba abanye abadlali abadlala phetsheya kolwandle bazabuya ukuze kuba yingxenye yeqembu lama-Warriors elizadibana leBotswana kanye leZambia kumkhankaso we-Africa Cup of Nations.
We're going to start our camp on the 12th, that's on Friday, that's for the local best.
Amalungiselelo ethu azaqala ngolwesihlanu mhla zilishumi lambili, lapho abadlali abadlala besekhaya kanye labaqeqeshi abazangena khona enkampeni. Kodwa abasoze babuye bonke abadlali besekhaya abakuluhlu lwabadlali esibabizileyo. Lokhu sikwenza ngoba sisasele themba elokuba abanye abadlali abadlala phetsheya olwandle bengagcina bebuyile ukuzoba ingxenye yeqembu lama-Warriors.
Abadlali abadlala emazweni ayingxenye ye-United Kingdom bayaliswe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors ngoba inkokheli ze-UK zifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe alengozi enkulu yokuthola umkhuhlane we-COVID-19. Umpandare uthi babize abadlali ababalisa uKevin Moyo, uLast Jesse, uPerfect Kwende kanye loThakuzwe Chimomwe ukuthi bazothatha indawo zalabo abadlali abavinjwe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors. Umoyo loChimomwe badlala elizweni laseZambia, uJesse useSudan kuthi uChikwende useTanzania. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukusuka kuleli mhla zingamashumi amabili lane lisiyadlala leBotswana ngosuku olulandelayo. Ngemva kwalowo mdlalo lizaphenduka kweleZimbabwe mhla zingamashumi amabili lesithupha selizolungiselela ukuzodlala leZambia mhla zingamashumi amabili thoba mnemunye. Womathathu lawa mazwe akusiphaka sika Group H kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-AFCON AFCON ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu le-Algeria yilo elincinte kusibaya sika-Group H kusithi iZimbabwe, iBotswana kanye leZambia zilwisa ukuqeda zisendaweni yesibili, lazo zithole ilungelo elokuyadlala kwele Cameroon. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Police amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTradegold koBulawayo lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangezwanga indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.